ithina ingasithanyele impilo yami yase-Israyeli iya bonke abantu nabana abaqakathekile. Akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke baselwa nguKristu Jesu esiphambanweni. Bonke bengaphenduka bakholwe uNkulunkulu uKristu Jesu. UNkulunkulu uyabathethelela izono. Bayafanana. Thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esiphambanweni wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israyeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela bonke amaJuda nani namaPalestina.
Kuyini okufanele kwenziwe-ke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abaningi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. U-Israyeli nomPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israyeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israyeli bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina langabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje befo kubulawa njengempukane akulunganga.
Fundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando kelaphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israyeli bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israyeli kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangasomasotsha abangasiwo ama-Hamas.